So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 ngesikhathi inani labalegcikwane le-coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe kwenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa. Silongxoxo lomunye othi uke wathunjwa ngabantu abangaziwayo kobulawayo.
Abona unyawo ufuqwa ngamandla wahle wavuleka kawani, babe kungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso bonke jiya amehlo kuphela.
Ibandla le-MDCT selikhweze isicelo kudale le-Supreme Court ukuthi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress idluliselwe phambili ngoba ingeke yenziwa ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus.
Uyelthi konke namaphoyisa abathi okungaqalwayo ayizukwenzeka leyo nto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 ngesikhathi inani labalegcikwane le-coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu 2817. Ababhubhileyo laba ngabavela ezigabeni ezithi Manicaland, Matabeleland, Mashonaland East lakobulawayo. Njengokutsho kwethu izolo ukuthi kulabaphathintambo bakahulumende ababili abalegcikwane le-coronavirus, igama eseliphumile ngelikamphathintambo ezokulima umnumzana Parents Shiri. UShiri ubikwa esesibhedlela kulandela ukubhubha komtshayeli wakhe ebulawa yi-COVID-19. Kodwa isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba utshele iphephandaba lobulembu elezimlive.com ukuthi mpela umtshayeli kaShiri ubulewe yi-COVID-19, kodwa walandula ukuthi uShiri ulalo leli gcikwane esithi uthethe nje amanyathelo okusuka emphakathini ukuze abe lesiqiniseko sokuthi kalalo leli gcikwane. Igama lomunye umphathintambo lokhu lingakaveli, kodwa sizaqhubeka sixwayisisa. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikisho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa. Silengxoxo lomunye othi wayethunjiwe ngabaziwayo kobulawayo. Abanye ababikwa bethunjiwe ezindlini zabo kuthi abanye retake the whole thing. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe ukwenziwa ngolwesihlanu elizweni jikelele bathi baqhubeka bethunjwa. Abanye babikwa bethunjiwe ezindlini zabo, bahanjiswa kwezinye indawo ezingazakaliyo, batshaywa kabuhlungu. Kuthi abanye bacatshile njalo, abanye njalo badingwa ngamapholisa. Kunjalo nje usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Takunda Madzana othi ulimele kakhulu ngemva kokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abangaziwayo abakade behlome ngembhobho ngolwesine bamusa endaweni angayaziyo eledamu lamanzi.
Bengilele endlini phakathi kobusuku ngathi around 2 o'clock, tele ukuthi khona ngizavala umnyawo sengikhiya sengilala. Unyawo ungakavali, ngingakawuvali, ngabona unyawo ufuqwa ngamandla wahle wavuleka kawani, babe kungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso bonke jiya amehlo kuphela, bebele umbhobho bonke bengu-4. Bathe bengena vele bahle bathi thula umsindo, omunye wahle wambamba ngentamo, babe bemfuqa bemfuqela phandle, babe bendonsa abangu-2 yibo abandonsileyo, abanye abangu-2 babesala endlini besetsha indlu. Labana abangu-2 bahle bangithatha bayingenisa emotini, babe bemfaka phakathi, babe bemfuqela ikhanda phandle ukuthi ngaphansi ukuthi ngabone ukuthi imoto ayibisiyanga. Imoto engathi maybe yahamba for around 25 minutes to 30 minutes bese ngiyizwa isihamba like ku-dusty road. Ngabe sizwa babeqala kumbuza but kubungani kuseganyeni vele kungasela la itoreniki babeqala kumbuza imibuzo eminingi yikho lapho kwaqala khona ukuthotshwa ngoba isikhathi sonke bihamba imoto ihamba bebengakhulumi bona ngokwabo wodwa bebengakhulumi into kade bembuza zona bezingani zilo zile something to do with indaba zokujengisela okumele kube khona mhlaka 31 bambuza into eziningi then babebecina sebengikhiphe emotheni into engiphuma phandle yikho lapho ngabona khona ukuthi kwakule damu babebengihambisa edami leyana lakho babebekuyekela phambili bengithotsha laphana edamini bengifaka emanzini besenzani yonke into besekubuhlungu kakhulu yimi ngapho sokuhlangene nomqando ngoba kubegodola was around 2 engiphumile phandle umunye wabengiqhubela ishethi kuphela uma babesithi sokumele ugijima ungadalazi vele emuva ungadalazi siyakudubula
wena waphendula wathini njalo umbono wakho ngalokhu kutshengisela ukuthi kuyini
ku-constitution yezimbabwe isisekelo sombuso esika-2013 wonke umuntu wanikwa ilungelo lokuthi atshengisele ma kukhona angakubona kuhamba kahle yikho engiza kuyenza ngaleli langa and ngiza kuyenza ngikhululekile ngoba akusochala
abantu okuyibo abakuthumbayo ubona ingani uyabakhumbula yini ukuthi ungabaqamba
kungani bonke bale mzimba engani phakathi laphakathi but akusobantu ukuthi ngababona inini ngakwani futhi ngibaqambe ukuthi yibona laba ngoba ubuso babo bubuvaliwe bona laba bengufuki bekhuluma isishona akula lo yedwa owayekhuluma isindebele wonke bekhuluma isishona isishona esingisele ukuthi abantu laba ngabantu abesishona lokhu kwenza kwabo ucabanga kwami mina ngokuthi ngokwabantu abale some form of military training
uyelatshwa yini udaba lolu lwabikwa emapholisi
kodwa angikakwanisi ukuthi ngithole udokotela ngesizathu sokuthi izolo bengifuna ukuthi ngihambe udokotela but bagcine sebesithi babefuna incwadi iyabe ivele emapholiseni kunjalo kuyenzima kakhulu ukuthi ngihambe emapholiseni ngoba lokhu kungakayenzakali ngakungabizwa ngamapholisa emagwegwe abepeace bengibuza imibuzo ephose efanana nembuzo kade ngiyibuzwa abantu bona laba abandibile isikhathi abantu laba bengitholi bebelokhu bengitshela ukuthi yonke information engizabe ngiyithola mayelana nge-demonstration ezabakhona mhlaka-31 thola anything kuyabe kumele ngihambe ngiyotshela amapholisa njalo akumelanga ngihambe futhi emapholiseni ngisiya reporta ngoba yonke into engizayikhuluma vele bona babe bekwazi ngoba basebenza bonke la mapholisa
lo-ke ngumnumzana Dakunda Matsana isiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le koBulawayo
kunjalo nje
ibandla le-MDC Alliance lona selisole ukuthunjwa kwamalunga alo ngamapholisa lisithi yikuwahlukuluza okusobala isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi badinga amalunga ebandla leli agoqela umsekeli kamgcinisihlalo umnumzana Job Sikhala untungameli inkomo we-Studio 7 ucoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda
uyaphosisa kalaqiniso umesithi thina ikesi organizer abantu ukuthi sibe lodlame njalo khathesi kulamalunga ethu ang-7 owadingayo kuhlanganisa u-vice chairman uSikhala esithi bayaqoqa udlame njalo bayabafuna bayabadinga bafuna ukukhuluma labo kodwa ke siyakwazi ufuna ukubavalela entongolo entolongeni lapho kulabantu abagula nge-COVID ngoba siyakubona ukuthi into abazenzayo suka 3 months ago bahlukuluza wonke umuntu abambona kungani ukhuluma iqiniso sinjenje lathi sonke eZimbabwe kunapha siyathuselwa bathembe amasocha lamapholisa kuliqiniso leli lizwe selaguquka lalibuswa ngamapholisa esithi police state selaguquka noma ugraduate akathe seli military state imilitary state kutshengisa ukuthi ngamasocha asebusa
Isikhulumeli sezano umnomzana Patrick Chinamasa enasimuzwe esithi abasekeli bebandla lakhe kumele balwisane labasekeli benu alubana bethe bangena esitaladeni betshengisela lithini ngalokho
amazwi kaChinamasa ngawesethusi njalo vele sikujayele ukuthi izano ibusa ngodlame izano ayilandeli umthetho welizwe esithi constitution. Izanu lokhu yaqaliswayo ngezikhathi sikasithole ngo-1963 endlini kaNkala abazange ngelanga ngitshe lodwa ukulandela imithetho yelizwe. Yikho ke kungadida abantu abaningi ukuthi uSthinamasa oligqweda ongakhuluma hlophe ethi uzabulala abantu bangademonstrate. Lokhu kututhi uzatshaya abantu, hayi, ukhombisa mhlophe nokuthengisa mhlophe ukuthi babona abantu bangademonstrate abazababulala.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe selikhweze amaphepha emthethwandaba we-Supreme Court akucela ukuthi lingaqhubi umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress inyanga le ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umthethwandaba lo yiwo owawunqume ukuba uMakhuphe kumele abize iCongress kungakadluli umhlaka 31 Ntulikazi ukuze bakhethe inkokheli entsha, ngoba umnumzana Nelson Chamisa wangena esihlalweni esathiwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ngaphandle komthetho. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phugeni.
Saba matasa-tasa sanitshela ukuthi senzani. Sabhalela kwaba-health, sabhalela namaphoyisa siwazisa ngomcimbi wethu lo mkhulu kangaka. U-health konke namaphoyisa batho kungaqalwayo, ayizukwenzeka leyo nto. Hayi, sase sithi funa sibatshelanga ukuthi si very responsible thina. Indlela esizoyenza ngakhona lento asizukuyenza nje budedengu bese kulimala abantu nge-COVID. Sababhala sibatshela ukuthi sizoyidecentralize lento yenzakale kuma provinces nama districts. Abantu bazongena ngabo number 45 45, akula abantu abazodlula 45. Ayala sithi ama boys hato okungaqalwayo. Ende bayasicebisa ukuthi singaphindi sisike sicabange nje ukuthi singayenza lento. Sithe sakubona lokho umongameli welizwe ubaba uEmerson Mnangagwa wasesithi yena ngolwesibili lolano oludlulile, wasethi yena akasavumela abantu ukuthi bahlangane ngezepolitiki. Hayi, wase kuyacaca kithi ukuthi ha akho nto esingayenza. Ikugijima ke sisiye enkantolo manje sisithi sicela isibonise ukuthi senze kanjani, siyafisa ukuthi senze lokho ethe sikwenze, kodwa nanku-ke umthetho welizwe nansi lesifo esifikileyo siyasibona.
UChamisa lathi lina selamxotsha kubandla lenu njenge-MDCT, kodwa lapha limfakile njengomunye wama-respondents. Likwenze ngaliphi?
Ngiyabonga msakazi ngombuzo wakho omuhle. Akuhlangene lokuthi waxotshwa noma akaxotshwa. Uzokhumbula ukuthi i-judgment ibiyi-judgment ekadinikwa thina e-affecta ubaba uChamisa. Ngaphandle kwayena leyana i-judgment, ngabe ubaba uChamisa ulokhu engu-president manje. So asikwazi ke ukuthi mase sicela ukuthi i-judgment le kube notshintsho olwenzakala kuyo ebese ngasabizwa la ubaba uChamisa ukuthi abe novu lakhe ukuthi atsho ukuthi kanti manje angithi uyabona. So akuhlangene nokuthi ulilunga noma isolunga, kodwa kuhlangene nokuthi i-judgment le ibimthinta naye. So kuhle ukuthi mangabe sesicela ukuthi ayitshintshwe le judgment afake naye owakhe umbono.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Sihambe i-application le siyenze ngalokho abakubiza bethi agent chamber application. So kumele nje isheshwe ibhekwe, kodwa uzonanzelela ukuthi ubaba uChamisa nobaba u-Elias u-organi wethu labana ngama-responded labane-interest ukuthi into le yenzaka kanjani. So sibakhophile nabo sabafaka.
Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhala ngodubo lokusilela kwemali emabhanga lasendaweni zokwamukela imali ezivela phandle kwelizwe ezinjengabo Western Union osekubangele ukuba zitshone zilayinile ziminyene ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuguqule impilo zabantu ngoba ukungena nje enzikini yedolobho sokunzima kakhulu. Umnumzana Effort Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ukutshona endwendweni abantu beminyene kuzadala ingozi enkulu kwezempila kahle.
Kulula kakhulu eziqumbini zona leziyana ukuthi bathelelane igciwane le-corona. Ngakho ke isimo lesi siyingozi okwedlula lokho kade kuyikho khona.
Unkosikazi Melissa Sithole esinye nje loyisakhamuzi sakobulawayo uthi sesehluleka ukuthi enze ezinye izinto ngokutshona efolele imali ebhanga.
Khathesi ukuthiwa sihlale ezindlini, siyahlala njani singela okokudla. Ngezinye indlela into esiyilanda emabhenki ngumkhuhlane ngoba imali asiyitholi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu ohlala emzini weCountry Park uthi iholo alisabambeki esandleni ngokuswelakala kwemali ebhanga.
Yavukela ebhenki ekuseni tshona umile akula mali oyayithola ezaze bekutshela ukuthi sesivala abantu bathole nzima somalayini amancane lawo.
Umnumzana Leonard Moyo esinye isakhamuzi sakobulawayo uthi isikhathi abafike ngaso akutshengisi ukuthi imali bazayithola.
Fike lapha kuphela ikhefiyu lokho esimile emalayinini. Abanye abantu abalapha bonke inqamba babukhangela abaningi. Siyabuzana abavele emakhaya abantu bagadile izimoto zona ezidurayo babuye emabhenki la amabhenki lapha imali kakula yabo. So asisakwazi ukuthi kwenziwe njani exactly. Khona ngendlela abantu abagcwele ngayo emabhenki la akusela social distance esingakhuluma ngayo.
Isisebenzi sebhanga elikhulu ele Reserve Bank kobulawayo sithe ukusilela kwemali lokho kubangelwa yokungahambi kuhle kwendizamtshina. Uthe indawo ezifana le Western Union azithathi imali ebhanga le-Reserve Bank kodwa bayazilethela imali yabo ivela phandle kwelizwe. Ukusilela kwemali ethunyelwe uzulu izihlobo eziphandle kwelizwe kukhona le mabhanga afana le-ZB Bank kanye le-CBZ. Ngenxa yeziqondiso ze-lockdown ezokumisa ukuhamba-hamba ngehola lesithupha ntambama kusiya kuhola lesithupha ekuseni, amabhanga avala ngehola lesibili emini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abanatha utshwala ngabanye ababangela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ngalokhu leli phephandaba liyabuza ukuthi utshwala lumiswe ukuthengiswa na. Iphephandaba le-Herald lithi umanisipala weHarare wathengisela izigodlo zabameli bamanye amazwe izitanda zokwakha izindlu ngudlu. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Bonani balandeli bakaStudio 7 nabasakazi bakaStudio 7 abahle. Ukutshengisela ngolwesihlanu kulilungelo labantu elikumthethosisekelo waseZimbabwe. Amapolisa lamasosha lohulumende bangaze bavika bavimba abantu kuyikwephula umthetho, kuyibu-dictatorship lobo obabusenziwa ngumgaba kuye kube netshintsho.
Okokuqala ndili njani msakazi? Hhayi, mina mphilile. Hhayi, mina ukutshengisela mbona kungenzi msakazi wokuthi umkhuhlane lowo wandile ngokuthi nxa kutshengiselwa umkhuhlane uyandela izweni njalo ilizwe lethu kalilamali. So ukutshengiselwa mbona ukuthi hhayi abantu kameme sibi lokuthi umkhuhlane uyabulala silibema ngokutshengiselwa qala kumkhuhlane udlule lowo. Hayi, mina mbona ukutshengisela kungalunganga msakazi wami. Hayi, ndibengelela lonke abasakazi kanye labalaleli ngithi hayi ukutshengisela kulunganga balalela ukuthi umkhuhlane uyabulala. Okukhulumayo umgcini dladla kathesi ngise Francis Town kodwa ndizalwe lupane emzola. Hayi, ngiyabonga
balaleli bakaStudio 7 nakuba Salbonani impela abantu baka Studio 7 likhuluma lo Josephathi lapha okhulumayo. Ngike ngikhale ngani abantu baka Studio 7. Thina siyasenda ama messages ethu impela lati sibeke uvolo. Kali wabali kodwa liyavula yakhombisa ukuthi avuliwe. Aliwabali lokho libana abantu ababodwa. Hayi siyacela ke lami ngicela impela i message yami leliyibani. Isikhalo sami sikhulu eZimbabwe la igciwani elikhulu kunawo wonke amagciwani. Izanu alikho igciwane ledlula izanu. Izanu yili igciwane lifanele ukukhitshwa bese sikhipha ke ne-coronavirus. So ngomhla ka-1 lo umene mpela sibona ukuthi igciwane leli likhulu eliyizanu siyalikhipha abantu. Sike sizameni ukuthi mhlawumbe kungaba ngcono. Lo mlungu lo kuthi uyelwa mpela siyamfuna abantu, siyamfuna kakhulu lo mlungu. Yazi usephuzile kakhulu mpela lo khetho seliphuzile. Sifuna ukuvotela umlungu sesikhathi labantu abamnyama bale corruption. Kwayona ama-MDC lawa liyababona nabo bayehlukana bayahlangana bayehlukana. Asisazi ngempela ukuthi kahle kahle bayajahe zona izikhundla lezi labo bangangena embusweni bafana nezana. Siyacela mpela umlungu lo mpela abe khona siyamfuna simvotele. Sicela libali message yabantu ba-27 ngiyabe ngilalele kusasa ekuseni ngosisi uma ningayibalanga yanike mpela selimdibi munyeke nezana. Ngiyabonga
Mthokazi omuhle. Lina abakhulu ya ikorona ikhona hlobo zami ikhona lokhu sokukhona ngiyibona bona abantu abafuhla bona babalekayo hey yibo basenzayo thina besizithulele khona befuhla besuka emazweni akajana befuhla imngcele lapha basithelela lento kodwa ke hayi asizivikeleni ukumemetheka lokhu kwe-COVID landele nje iziqondiso ezishoyo mina kakhulu kuyamisayidi khona ukuhlala kathana nabantu angithandi lokuhambahamba emphakathini lokufaka nje isaheke sami nxa ngisiya emphakathini isikhathi esineve ngisiqedhela ngingedwa ngemuli yami ekhaya hhayi ukuhambahamba kangikuthandi ilawe zivikela ngokufaka isaheke sonisa xa ubonekana uzwa kuhle ungahambi phakathi kwabantu siyacelana madoda hhayi singa fili futhi bona ababuya befuhla kangeke ukuthi izibalo zikhula njani shwa insuku zonke imoving kwenye daluka
salibonani basazi westudio 7 ubaba lo kade thisi uthi abantu abanikudla nge ezombangazwe liqiniso laphe ebhinga mina ngiyakwazi kwenzakala ama councillors vela kola councillors osebenza kulokho kokudla okunika ukudla wakhulunywa ukuthi school meeting full council ebhinga wakhuluma ukuthi ama councillors le secular yabo bathi bona ngabalanda bale secular lokho kokuthi sidependa nge-district ukuthi i-district yangkhona yona eyabe icabanga ukwenza njani ngokwenzani u-p f kwabo thina vele singama-councillors vele kumbe kumasobhuku abasebenzi kula bantu abafakwayo bangamasobhuku bangama-shadow councillors bafakwa ezanu p f wokuthi bayanikana ukudla kubhalwa yibo abayenza ama-registers angikhona lapa abe-social welfare omdungwe edepartment ebhinga ngapha
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Oyo waba ngumongameli wele Melika umnumzana Joe Biden uthi uzakhetha oza kuba umsekeli wakhe phambilini kokhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala kungela kukhankasa okwandise kwenziwa ngalesi sikhathi sokuzaba lokhetho ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni.
Akula sibili lokhana ukukhankasa ezijayeleyo ukuthi kubonakale ama candidates esima phambi kwabantu abaningi. Uke wakuzama lapho umongameli omkhulu Trump wenza ngibona ngathi kube kubili lapha enza khona. Kodwa ukwenza kwakhe khona kwatshengisela ukuthi kumemethekisa umkhuhlane wona lo ukuthi abantu bayahamba babe baningi bezama ukuya bangumsindo khona ngale bemqakezela. Sebesuka lapho amaviki amabili alandelayo sebegula abantu laba. So ukhanya ngathi hayi akusoze kwenzakale. Njalo mbona ngathi engxenye nxa engazange edlulisele phambili ukhetho yena umongameli. Kutsho ukuthi kuzakhethwa kuhle ngoba okunye embona ngathi kulungile ukuthi abantu bangahlangani labo president laba bangachayani yikuthi bekuzaba khona uthethisana okukhulu phakathi kwabo bobabili ngoba ilizwe leli lehlukene kakhulu lidivided kakhulu. Yikho ke nxa bengahlangani kungasoze kube lemihlangano leyana emkhulu leyana kusetshenziswa khonoko kusetshenziswayo imedia le social media ngibona ngathi kuyabe kulungile kakhulu.
Konke okuphuma emaphephandabeni lasemisakazweni kukhomba ukubana umongameli Donald Trump enganqotshwa ngumnumzana Joe Biden. Ubona kungaba njalo na?
Ya uqinisile kukhanya ngathi kunjalo. Amaphephandaba lalokho esikubiza ngokuthi ngama polls atshengisa sibili ukuthi uyakhokhela uBiden. Ngeke ngakhangela kulo umsakazo wama Republicans lo kuthiwa yiFox 4 lapha. Labo bayakukhupha bakubeke lapha ukuthi uBiden uyakhokhela. Ngibona ngathi nxa kungela lutho olunye oluza kwenzakala ikuthi izinto zalapha kwenzakala uluntu ungathi ubona ngathi kuqondile ku-straight kunje kuvuke kusasa sokuthi epithi sekungokunye ngoba embona ngathi kuyamdlisa kakhulu umongameli Trump ukuthi izinto zonke azizamayo ukuthi khona azame lokhu azame lokhu yana azame lokhu azame lokhu yana ukuthi kubuyele esigabeni sokuthi kubuyele ku-2016 akwenzakali. Ukhanya ngalo kwizinto kwakhona konke kuyamhlanekela ngoba khonokho ukuthi ama-business la avule 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 masinyane vulani 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 sokubulala abantu kathesi kuyamhlanekela. Kathesi uchuchisa ukuvulwa kwezikolo ukuthi vulani 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 kungavulwa kuhlale ngxenye i-2 weeks kumbe inyanga eyodwa abantwana baqhasa finish Mbonangathi lapho kuzahle kumtshaye kumcokotise kumqedetu.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe sihlala edolobheni leTexas ngapha kwele Melika. Usengakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje kesikhangele inhloko zendaba. Kulabantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 izolo ngesikhathi inani labalegcikwane leli seliphose layafika kumakhulu amathathu. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa ezindlini zabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.